Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili. Mhlaka 2 ngoba ka 2022 ngaphakathi ku Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakala kuyasethusa kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakala enzikini yedolobha likaBulawayo. Lapho esilenkamba khona ezamapolisa esilenkamba zamasotsha.
Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imoto ayithwala imali inkunzi zihlomile kobulawayo izolo. Zathathela onogadi amadola amelika azinkulungwane ezilikhulu US$100,000 kanye lengxenye yesigidi samarandi yaseSouth Africa i-R500,000. Amazwi enduduzo yalokho itheleka ngemva kokutshona komlobi uConte Mhlanga obe yingcweti kwezokulingisa imigido lemiculo obhubhe izolo. Amalunga edalela ephalamende awebandla ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Job Scala omela izengeza West lo Godfrey Sithole omela iStungisa North, bebesemthethandaba kamanje namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso isebheyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zihlomile kobulawayo izolo. Zathathela onogadi amadola emelika azinkulungwane ezilikhulu US$100,000 kanye lengxenye yesigidi samarandi aseSouth Africa i-R500,000. Limota ibihambisa imali kwinkampani esetshenziswa ngabaningi ukuthumela imali ekhaya eyemguru ekulobheni ula Street. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthi isehlakalo lesi senzakala ekuseni njalo uthi badinga abasolwa abane. Unyathi uthi abantu abangaba lolwazi ngezigebengu lezi kumele bashayele ucingo kunombolo ezithi 0292-885479 kumbe ku 0242-703-631. 0242-703-631 nganye laku 0712-800-197. Izigebengu ezijonja zihlomile ngemibhobho sezandile elizweni. Untungamile Nkomo we Studio 7 wenelise ukuxoxa losomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Alec Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakala kuyasethusa kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakala enzikini yedolobha likaBulawayo. Lapho esilenkamba khona ezamapolisa, esilenkamba zamasotsha, esilamehlo abantu labana abe intelligence kahulumende ukuthi kwenzakala isehlakalo esinje abantu baphumelele benze bengazange sibili babe lokwenqatshelwa ngezomthetho kusenza sizizwe singavikelekanga kakhulu. Kuyasethusa kakhulu lokho ngoba ngakumbe sikhuluma ngendawo ukuthi ikhathana emakhaya bese ngaya kuzwisisa kodwa ke phakathi enzikini kaBulawayo kusenza sizizwe singavikelekanga.
Isizathu kungaba yini Ndlovu ngokubona kwakho ngoba amapolisa siyake sizwe ekhala ngokuthi akalazo izinto zokusebenzisa ezaneleyo ezifana lezimota kanti siyake sibone njalo kubotshwa amapolisa lamasotsha abe yingxenye yezigilamkhuba ezinje kungaba kusenzakalani kahle kahle.
Okukhona baba Nkomo sibona ngani kwezomvikela kukhona ukungathembeki ngoba eqinisweni kati vele khona umbhobho sibili uphuma njani enkambeni uyephathwa ngumuntu ayewusebenzisa khona silazo indlela zokuthi labo abalama license guns kumele bawathathe njani njalo nxa sikhangela zona ezokuhambisa thina njengabantu abasebenza koBulawayo asivumi ngoba ungakhangela kuma national highways ethu khose yonke indawo zathola kulama police and behamba ngezimoto transport balayo zikhona imota ezithengiweyo nyakenye eziningi kakhulu ezokuthi zincedise ama police bona ngani okwenzakalayo ukuthi ukuganga sokukhulile sokuchelile kakhulu kwezomvikela ikakhulu kiyo kanye ama police ngoba sike saba lawo amanye atholakale etshontshile kulamanye atholakale ebambana lentambo zizamagetsi kanye lama robberies nje amane ngachiyechiyeneyo sikubonile kusenzakala lokho.
Njengoba kubanjwa inkunzi yamabhizimusi amakhulu kangaka, ibhizimusi ethwala imali, lina osomabhizimusi abancane abazimeleyo lizivikela njani pho?
Lapha baba Nkomo sokusazi ophezulu kuthi ukuthi vele eqinisweni kasivikelekanga ngoba nxa kuzabanjwa abantu abakwanisa ukuthi babe bahaye ama security companies abe armed basebenziseke ama license guns pho thina ke esivele silengise izandla singalayo leyo mpopo kusenza vele sizizwe singabantu abangavikelekanga kanti ke njalo siyananzelela ukuthi bona abantu kuze bakwenze baphumelele kusinika imicabango eminingi ukuthi kambe sibili iyabi robbery eleqiniso kumbe abantu laba basebenza labanye baba baphakathi khona phana hayi thina sibona ngani kuyasolisa kakhulu ukuthi sibili babe bezenzela from outside sibona ngani probably kungaba nje internal work eyabisenza kahle.
Lo ke umnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi wakoBulawayo lapho limuzwe exoxa ecingweni ekhona ngale woBulawayo lo ntungameli Nkomo owe Studio 7. Amalunga edale lePhalamende awebandla ele Citizens Coalition for Change umnumzana Job Skala omela izengeza West nomnumzana Godfrey Sithole omela iChitungiza North bebesemthetho andaba okamanje eHarare namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sabo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebayo. Amagqwetha ababili laba athi sebehlale kakhulu okwesikhathi eside bevalelwe icala labo lingathoniswa ukuya ngapi. Umanji uStanford Mamba nje uthena uza kwethula isinqumo sakhe ngolesihlanu. Abaningi basele bebambe wangaphansi ngemva kokuphuma kumfanekiso womeli weMathobo South edale lePhalamende engowebandla eleZANU PF umnumzana Soncube obhodanda wana yonke ezinkundleni zokuxhumana ikakhulu kunkundla eye WhatsApp egcobe esifobeni owesifazane emkhombe ngombhobho esithi umfice elemota yakhe ebijontshiwe. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukubana sikhulumelaye kusasa ngalolu daba ngoba engakabi lolwazi olupheleleyo ngalolu daba. Uncube yena kade engadobhi ucingo lwakhe. Embikweni obhodayo ezinkundleni zokuxhumana, uNcube uthi yena owesifazana lo umfice esemodeni yakhe eyatshontshwayo eyohlobo ole Honda Fit. Amazwi enduduzo aloke etheleka ngemva kokutshona komlobi uContinue Loving Mhlanga obeyisaziwa kakhulu ngegama lokuthi Cont obeyingcwethi kwezokulingisa ezemigido lemiculo obhubhe izolo. Inengi lithi ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa kanye lamasiko. Njalo ubengomunye wabalwela ilungelo loluntu ikakhulu elabantwini abasesabelweni seMandebeleni. Ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu owasebenza waholwa lwangukhonti emakhosi theatre kobulawayo uxoxa loSithandekile Mhlanga ngokusebenza akwenza lo muyi.
Ukutshona kukaMhlanga yikutshona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa. Kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe. Yebo ubekhulile uMhlanga kodwa ubengakagwi ukuthi besingabe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje. UMhlanga ubeyindoda ebisebenza obukufunda kuMhlanga ma uthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ongakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima. So asomuntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notshwala. Bethi nje maye ngene emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza emakhosi ngarana i-restaurant nebar for 2 years. Ngangakaze ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu. Wayeathi maye me ngaphansi kwesihlahla uyabefundisa abafana namantombazane idrama. Maye yena uyayehofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenza esenza ama-project. So ubecilile cili emsebenzini. Ethi uma ehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje in general, ubukholisa ukumlalela uMhlanga uma evula umlomo ekhuluma nge-art. Angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange nje ukuthiwa uMhlanga uke waya esikolweni sedrama, but ugcine sengumuntu wanobevakatshele emazweni esenza inkalakatha zezinto. Wakhipha ama-productions amakhulu eqala ngestage odabulaphu onansi lendoda uthe esuka lapha engena ku-TV sinjalo wakhula wayenza umakorokoze inkalata zamadrama mpela ayezokudlala. Of course wenza nezinye zepolitics ezifana nabo members only nabo good president ezakunase zimbophisana ngamaphoyisa but zamwinisa ama awards amakhulu akho. So bekukuhle kakhulu ukusebenza noMhlanga and sizohlala simkhumbula.
Abanengi bathi kunengi abakufunda kuye, singathi lokhu kungabe kuthiwa ngabantu abanengi elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotho kungelansolo.
Yebo kakhulu uMhlanga ubefundisa and bekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi alalelwe share in knowledge ye drama ne music. UMhlanga ubengumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye art. So bethimanga ekutshela nge music umangale, engokutshela nge drama umangale, uzathola ukuthi futhi i knowledge yakhe be broad ukuthi it was about i content ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ubeyizwisisa ikamera, ube direct ikamera uMhlanga, ube mdirect u-editor mase editor ilokuzeni imnilingwana yakhe, kube mnandi kube njalo, ube ku-director noma nawo uli ekuphuza ukuthi impela lapha umuntu lowo uyayazi into ayikhulumayo. So he taught a lot and he groomed a lot of abantu abaningi kakhulu. Ayisikho lo i-one boy obayi 2, wonke lo wonkana uMhlanga eZimbabwe I think wonke umuntu nje bemazi. Umuntu lana owazivulela indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitho wayivula kunzima, kukhulunywa ukuthi Matabeleland marginalized. Yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje. Khuluma ngamadoda agunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu mpela endabeni zoku-editor, abalobayo abafana nabo Raisedon Baya, aba-director abafunda noku-act abafana nabo Petisa Isithole noThembi the wife who was a great actress. Kudala sajuna ukumbona kodwa ngumuntu
be actor kakhulu akazange athandi TV uThembi akazi kwasuka kwathini wa very thandile stage but what mwana pana ubona ukuthi Nancy product kaMhlanga enza inkalakatha zezinto so aso umuntu wokudlala lo odlulileyo kushona ilanga njengoba ngisilo eliyinkalakatha and abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise iart in honor of uMhlanga mhlawumbe singathi nayo ilokhu ingqoba siyele yona kuzokuba kubi ukuthi kuthi wenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala iart kuza kuba uhlunga emoyeni kaMhlanga
lo be kungumbhekilizwe Ndlovu ingcweti kwezemidlalo yokuzithokozisa lapho ke limuzwe ikhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga owe Studio 7 ese South Africa kunjalo nje iofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa yethule umbiko othi uMhlanga uphiwe inhlonipho yokubhadalelwa indleko yokungcwatshwa nguhulumende i-state assisted funeral hhayi inhlonipho yeqhawe lesizwe njengalokho obekukhangelelwe ngabaningi Live talk lamhlanje kuhlelo The Connection. Sikhuluma labasakhulayo ngenkinga abadibana lazo empilweni. Kweziphathelane lezomnotho welizwe namhlanje abantu makhaza bathi Alabalu finyeleli uhlelo lukahulumende olokuthenga imali yamatshe eyegolide eyama gold coins ngoba lubiza imali enengi abangayiholiyo. Iningi lengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi uhlelo lolu lungaphumelela lungaqhutshwa kuhle. Usithandekile Mhlanga kweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Elilethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo i-1500 njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili i-2000 kuyona le iviki kodwa umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza
umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama gold coins njalo bakuza kuyinganekani ayisiki ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi iveli isebenza njani njalo itholakala njani bona nje nxa bekhuluma ngakho baye bekhuluma bezekelisa behlekisa ngakho ukuthi kambe kungaba into enjani okwenza kube njalo ukuthi ke imali le mbe singathi gold coin le ibonakala njengento yezicebi abayibo abazazithengela lelo golide mhlawumbe kuyindlela yokuthi lelo golide balithenga ngemali echipileyo balithwadikela abalithwadika khona kube sokusenza ukuthi ngaleso sikhathi yenxa sebethe bafisa bona ukuthi balijinjele lo golide mhlombe bathola inzuzo siyakwazi ukuthi sithe sicini kuzwa sizokuthiwa 1500 units mbe singathi amagolide layo yokuthi sethengisiwe njalo kusuka kuhlupha uzulu kakhulu ukuthi intengo yakho nefunakalayo o 1800 US dollars kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga iya bifunakala so abantu nxa beqoqa nje bayathi ukuthi kambe singabe siyizukulu ezinganani ukuthi singathatha inkalakatha yemali engako sisiyathenga iphisi nyana yegolide esingakwazi ukuthi iligolide ngempela ngoba sebe singakwazi ukuthi lenziwe ngegolide yini lelo coin kumbe njalo kuyathi mhlaso kuphambili phambili kuthi hayi lapho lasaya likubambile imali nje kumbe ligolide lingasigolide abantu nje bakhuluma ngakho behlekisa ngakho bezixoxela kabakwazisisi lokuthi okukhulunywa ngakho kuyini so yiyo isituation ekhona kuZulu ukuthi lanxa kungathiwa ngiyayithenga ngezimdola i-800,000 zimdollars umuntu uyabe uyayithatha ngapi njalo omunye kwanika umzekeliso wokuthi kambe umuntu ngingabe ngiyisibule singanani ukuthi sendithole imali engawe engazayo vele ngiyibambe ngigijimele ukuyathenga ikhoyili mhlawumbe engamphunyuka icinwe lele emgelweni yahamba lamanzi mbe yahamba lezikhukhula ezinye so abantu njengamafitshane yiwumbona abalawo bakubona nje kuyinto yezicebi abantu abaphezulu abantu abazama ukuthi bazigcinele imali ngolwazi bona abalalo kodwa uzule engalwazisisi njalo le ntengo yakhona ayifinyelelwa ngumuntu wonke nje ompofu abantu abampofu bavele kabacabangela ngakho njalo kabazimadini besiba lalo lelo gold coin ngoba intengo yakhona ikhatshana kakhulu ukuthi uzula ifinyelele nxa ukhunywa ngabo 1800 kusiya phezulu US dollars imali ethusa umphakathi njalo even ngemali yeZimbabwe o 800,000 kusiya phezulu ezim dollars siyo mali umuntu wazana njengoba la so yikho ke begqiba ngokuthi lokho yikuthengiselana kwabantu abaphezulu abadinga isikhiwa elitist approach to solving economic problems so ngamafitshane ke yiwo umbono kaZulu wakobulawayo umbono kaZulu jikelele nje wemaphandleni iZimbabwe jikelele
amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo vendors and traders association
esikuzwayo ukuthi ama gold coins ama vendor amaningi awa-afford nxa sikhangele imtengo yakho iphezulu kakhulu yinto ezakholiswa izinodi lezikhwe kodwa abantu azana angeke baqoqe imali fika laphezulu yamadonga so ayinto nje abanikazi ithi lasabe sikhange incinda benambitha
asizweni umbono kamnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezombusazwe
kutsho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo khanya njengani singathi liyaphumelela kodwa i-2000 gold coins so maningi kakhulu so engxenye bengarelease amanye angu-2000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezi mali ezilutshwana kumele belungise ama-gold coins angaduliyo because abona ukuthi uhulumende ulama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars so ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi ama-Zim dollars abengayisebenzisi khathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha black market amaningi so kutsho ukuthi idollar laseZimbabwe liza-appreciate in value ngamane njengoba liyabe lingekho esikhathini esiningi
ibhanga le-reserve lithi i-committee ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukuthi ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington ngingusithandekile Mhlanga uhulumende Ukhulumende ubika ukubana lokhu eqhubeka ngohlelo lwakhe lokuncedisa izigaba ezijiyeneyo zelizwe ukuthola amanzi ahlanzekileyo ngokuzigebhela izibhorane yisiqinti senkaya eMthebeleland North ngesinye sesiqinti ezigejelwe izibhorane okwamanje sesigejelwe izibhorane ezimbili kuwadi inye ngayinye lokhu kutsho ukubana lolu hlelo luchiye inkayi isilezi borane ezifika amashumi ayisithupha 16. Ugayena Gumede Saidi ube lethuba lokuxoxa lomphathi ndambo ubona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi kanye lezentuthuko yelizwe unkosikazi Stembiso Nyoni ngalolu daba.
Kanti ngaqalisa lakhi wenjani? Ukuthi ukuthi lokho yikho usithabisayo kakhulu ukuthi programs zamanzi seziqalisile njalo ziqalise endaweni eyomileyo okudlula zonke indawo kube into enhle kakhulu but it was a battle it was a fight ukuthi kuze kube khona ngoba icompetition inkulu but siyambonga upresident wethu ukuthi ukuvumela ukuthi kube lama drilling rigs achona kangaka and then kai siqalise lapho okungena amanzi khona and i-drilling rig yakhona izahlala enkayi kuze kuphele amawodi wonke kugejelwe ama-balls ngamabili ngamabili ngamabili
ama-wodi mangaki
ama-wodi angu-30
ama-wodi
okutsho ukuthi ama-balls azaba ngu-60 abela manzi amaningi.
Uhlelo lolu liza luza kuya kwezinye indawo eMathebeleland.
Yeah, luza hamba. Ngizwa ngani kuthiwa i-district inye ngayinye izabe le drilling rig yayo. Okutsho ukuthi singaqeda enkayi sesingahambisa lapho abangalayo khona. Bangaqeda bese kuphenduka ngoba ngosacela ukuthi i-village inye ngayinye ibe lebhole ezinjalo ezideep. Senzele ukuthi abantu babe lamanzi. Amanzi iwahluphayo kakhulu. Ngoba ungakhangela lapha ungelamanzi, ungela infrastructure enjengamanzi nigaqo, i-transport, intuthuko iba nzima ukuthi yenzakale. Lapho kulamanzi khona, abantu bayathelezela, abantu bayalima, abantu babe lezivuno ezingcono, balima imbita bathengise. Khonokuyana kuyancedisa kwi-economy yendawo. Obe kusenza ukuthi inkayi ibe phansi kuswelakala kwamanzi.
Loke ngudokotela Sthembiso Nyoni limuzwe exoxa lapho ekobulawayo lo Gaina Gumede Saidi owe Studio 7 ecingweni. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lokhe luqhubekela phambili abantu abaningi kodwa lokhe bengelasifiso sokubhalisela ukuvota loba ukuvota ngokwazo ezigabeni zeMandebeleni. Sibe lethuba ke lokuxoxa loNkosi Khona Dibithi owe ekhaya vote ngalolu daba.
Esikunazeleleyo thina sisebenza kuma communities especially eMathebeleleni nje ekhaya vote ukuthi abantu sebediniwe. Yesikho ukuthi ayivota fatigue. Ngizwa abantu abanevi bekhuluma ngevota apathy but mina ngithanda ukukhuluma kakhulu ngevota fatigue ngiqondale lo mbuzo lowo khona. Last week ngingafika eBinga. EBinga into enginanzelele ukuthi khona iBinga eBeni liya ilabantu abangu 3000 kuphela ababhalisa ukuvota. Umbuzo wona lo ngiyubuza abadala khamba ngathi kathi indaba abantu bayafuna ukuvota kulabantu abangaki la. Bakulabantu abangaki lapha in this community and how many and how can they participate in elections? Abantu sebediniwe, abantu abasha sebediniwe, ababoni uncedo lokubhalisa ukuvota, ababoni ukuthi kubaphathisa ngani empilweni zabo. Uzathola ukuthi abantu abasha kathe sibazicabangela ukuthi bayenze nesaid baphume eZimbabwe bephila kwenye indawo lapha bangathola khona impilo engcono. So kuba nzima ukuthi sithi nxa sikhuluma indaba zokuphatheka enhlelweni zokuvota ezokhetho sibe labantu abasha khona lapha eduzane ngoba ababoni ivalue or i-importance yakhona lokho. So konkana kuyadina abantu kakhulu ukuthi sabe sonke siyenza into le every 5 years kodwa singaboni ukuthi isifikisa nga. Okunye futhi sengunanzelelile
i-social media. Ngathi ngubambe umlomo khona lapho. Kuyini sibili okubonayo wena ukuthena na kungaba yimbangela yokuthi abantu bangabi lesifiso sokuthi babhalisele ukuvota loba ukuvota ngawabo.
Kathesi nxa seZimbabwe lapha sikhulukhayele economic situation. I-economic situation kayivumi. Nxa ngikhuluma ukuthi kayivumi ngikhuluma ukuthi lati nje abantu abayenza i-voter education. Uyezu umuntu esithi ngeke nje umsika wami lapha ngihambe ngiyebhala isikuvota ngoba mina kade singayele ukuthi abantwana bangahla. Economic situation is making people think more about what they need to do in terms of ukuthi baphile than ukuthi baphatheke enhlelweni zokuvota then uzanaze ukuthi okwesibili ukuthi ama isile history eZimbabwe yama disputed elections uthi njalo nje iopposition iyabe siye emacourt siyakulwisana labezekho ukuthi ukhethwa luhama kuhle benika ama reasons abo athile all that information is information eku public.
Lo ke ngunkosi Khona Dibithi owe ekhaya vote ebesikhuluma laye ngezokuvota. Silugqeba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Mfratsedis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.